sinasifiya phambili asinandaba lakho
umnumzana Obert Mpofu umqondisi wenhlelo ezijeneyo kubandla lezanu PF obexoxa le studio 7 eseHarare ukusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa izinqumo eziningi emhlanganweni lo wona oqale namuhla Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba
Idale leli likhangelelwe ukuthi lizaphuma lokuthiyeneyo okumele kuxoxe ngabalandeli bebandla leli esigodini kukhanya engani idale leli lifuna ukuthi kukhulunywe ngokuvuselela umnotho welizwe ukukhuphula iminyaka yomuntu ofisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli ukunika ibandla leli amandla okukhokhela inhlelo zikahulumende lokunye okuthiyeneyo kusenzakala konke lokhu kulezinye izigaba esezivele zakubeka sobala ukuba zifuna umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 abalandeli bebandla leli bakhangelele ukuthi umhlangano lo uzaphuma lezinqumo ezizathuthukisa ilizwe omunye wabo ngumnumzana Jairus Maropa obona ngezempila kahle lokondliwa kwabantwana kubandla lezanu PF obulawayo othi ukhangelele ukuba kuzathathwa isinqumo sokuthi kumiswe ukusetshenziswa kwemali yemelika ezibhedlela
thina lapha kobulawayo sikhangelela ukuthi i-first resolution yethu ezebulawayo province sifuna ukubisela upresident wethu i-Dean Emmerson Ndambuso Mnangagwa i-2023 as a sole candidate for ZANU-PF yinto sikhangela kakhulu kobulawayo ukunye ngingakhuluma ngakho ngokuthi sikhangelela ukusebenzela namanye amazwe thina sikhangela ukuthi ukusebenzela namanye amazwe sisebenzela lawo kuhle sibe nemathuba ukuthi senzeni amanye amazwe abe yazenza ama-business lapha eZimbabwe ikharenti yethu sisebenzisayo sifuna ukuthi sisebenzise ikharenti leyani engakuthi singakwanisa ukuthi siyisebenzise ngokuthi lokho sikubona kathesi ukuthi sitransima ngokuthi sisebenzise i-USA i-USA lakhona thina singaliphinde lapha eZimbabwe
Rejoice Banda, umsekeli womgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo uthi bakhangelele ukuthi kuza kwenziwa isinqumo sokuthi kumele kulungisiswe amathuba abomama labesilisa kubandla leli ephalamende lakuhulumende
esikukhangelele ukuya ku-conference ukuthi at least ama-resolutions esiwayenzileyo amayelana labomama afezwe ama-resolution anjengokuthi khona i-50-50 representation kuma-post wonke whether ku-government kumbe ku-party yikho esikukhangelele ukuthi kufezwe khona lokho kulungisiswe
ngezokuthwalwa kwabantwana kubandla lezanu PF wobulawayo umnumzana Victor Mpofu uthi ukhangelele ukuba umhlangano uvumelane ngokuqotho ngombuso wezabelo njalo kungabi lenkulumo lomanyano we-MDC Alliance
njengoba omunye wami sekhulumile mina okunye ngakwengezelela lapha ukuthi i-devolution of power ibuye yenziwe njengokukhulunywa kwakhona singabona kwesikhuluma kungenziwanga right okunye ukuthi amavoti asebuyile adlula mina bengikhangela sikhangelela ukuthi singasaba le ground yokukhuluma futhi le MDC ngoba isibisele emuva instead yokuthi siqhubeke siya phambili
kusenjalo abanye abalandeli bebandla leli lezinye izakhamizi zakobulawayo bathi umhlangano lo kawusoze ulungise konke okuhluphayo eZimbabwe omunye wabalombono lo ngumnumzana Nkululeko Nyathi osakhulayo olilunga lebandla elibusayo
le conference abayenza imali zonke lezi abazithatha belungisa umnotho welizwe
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Themba Mlala uvumelane lo mnumzana Nyathi
ye i-conference ezanu-PF bona bathi ngeyokuthi bahlangane babumbe but thina siyithatha njengokuthi seproject yabo nje yokuzidlalisela bebezibuthanele bezipendela imali akusizi lutho akubisi lutho there's no benefit out of it
kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5000 abazabe besemhlanganweni lo esigodini olesihloko esithi Zimbabwe is open for business peace unity towards an upper middle income economy by 2030. Ngimena iStudio 7, ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanje weHarare unkosikazi Gloria Takunjwa uthi uzakhulumisana ledale le High Court ngokungenela komkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokuthoniswa kwamacala olwe National Prosecuting Authority okuthiwa wamthethisa isithi kaqhubi ngemfanelo udaba lukamnumzana Tendai Biti, umsekeli kamongameli webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosikazi Takunjwa uthi umnumzana Michael Reza wethula amazwi aqatha esithi wenza angazange akuvumelane lomkhulu obona ngezomthethwandaba uChief Justice ekuthoniseni kwecala likamnumzana Biti okuthiwa wethula impumela yokhetho iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Umnumzana Reza ubikwa wathi umanje uyisiwula njalo wenza okungekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Reza ngalolu daba. Ababalisi abafundisa emaphandleni abaphakathi kokutshengisela ngokuhamba besuka edolobheni leMutare besiya eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi abaholise ngemali yakwamanye amazwe bathi umkhankaso wabo uqhubeka kuhle njalo bakhangelele ukufika esigodlweni mhla ka-19 kuviki ezayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association eyiyo eqoqe lokhu ukutshengisela ithi ababalisi laba bazafika behlala phandle kwamahofisi kamphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthole Ncube aze alalele izikhalazo zabo. Lokho kwenzakala odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende labo bekhalele umsebenzi ngesizathu phose esifanayo. Sixoxe lomnumzana Nevanya Hunzwi, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North, yena othi inhlanganiso yakhe yilokhu ilindele impendulo evela kuhulumende ngoba yamazisa ukuthi ababalisi abaphansi kwalumanyano bazakhalala umsebenzi izikolo zivulwa ngozibandlela.
Lokhu esikufuna thina ukuthi khona nxa bengafuni ukuthi khona sekhole ngama-US kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And uMinister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-importa izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidikleya laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US singasithe siyathola ngabi thina lokho sihola ama-RDGs.
Abanye ababalisi abemaphandleni baphakathi kokufola kathesi lixhasana labo yini?
Sike sazama sibili ukuthi khona at least lokho esikuyenza siyenze ndawonye njenge 40 Federation of Educators Union of Zimbabwe, but ukukhanya i-organization le ayika register and is not recognized. But nga abanye beyenza anything else okuza benefita ababalisi bonke vele lathi siyabasupporta kalazi zethu vele ziyafanana.
Ngaphandle kokuholiswa ngama-US dollars ezinye izikhalazo zenu yiziphi?
Thina kuningi kakhulu kathesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus but ikiti le kayiso bonus because i-bonus esikwaziyo kuthiwa kona yi-treating the checks, okusho ukuthi kulama-checks angu-12 esiwazuzileyo for the whole year and the 13th one indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance so that at least ingaba i-13th i-check okwamaqiniso. Kulamanye ama-teachers vele abayizuzange i-bonus. Mina lapha eMathebelele nothiwe ile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus and i-reason yokuthi kona indaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. So ngathatha amabizo lawa ngahambisa ku-head office yethu and I think they were pushing ukuthi kona at least bazuze. So kule issue ye-bonus, kule issue yama-US, even e-curriculum, kule ama-non-mandatory sendi vele kuningi. U-Secretary General Raymond Majori wanika u-president incwadi ilesikhalazo ezababalisi and up to now
lo umnumzana Nevanya Hunzwi isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebelele North sixoxelaye esewange.
Nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abalwela amalungelo abasakhulayo bathi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga eZimbabwe kuyadlondlobala njalo bathi kungumlando wakhe wonke umuntu ukulwisana nalolu dubo. Bathi njalo ukusilela kwemisebenzi lokonakala komnotho kwenza lolu hlupho ludlange ngamandla. Izolo izakhamizi zakobulawayo elokitshini lentumbane zitshengisele endlini yomunye umsolwa owaziwa ngokuthi ngumahadebe besithi usewone abantwana ngokubathengisela izidakamizwa. Ngeviki edluleyo kobulawayo njalo kule pholisa elibotshiweyo ndawonye labanye abasolwa besetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa lezi. Udubo lolu lubikwa lubhahile emadolobheni wonke elizwe agoqela iHarare lamanye. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo abatshengiseleyo intumbane izolo, uNatasha Mpondi.
Lolu ludubo olukhona kakhulu esigabeni sethu sentumbane ngoba kuqale ngo-2014 umakhadebe ethengisela abantwana besikolo izidakamizwa lezi njalo ezithengisela emntwana obuyayo engakhethi iminyaka, engakhethi ukuthi ulishona kumbeni ulindebele, ubethengisela wonke umntwana as long ule mali kuphela yena ayiqambile njalo ayifunayo.
Kuyini kahle kahle akuthengisayo?
Azithengisayo okwakuqala uthengisa umuthi wokukhwehlela okuthiwa yi-Bronchitis, okwesithu uthengisa amaphilisi awenhlanya, okwesithathu uthengisa ama-ARVs acholiweyo ahlanganiswe lamaphilisi lawa awenhlanya, okwesine uthengisa amaphilisi okukhipha isisu, amaphilisi e-abortion. Lawa maphilisi uthengisela abantwana abangamankazana.
Bayawathenga bayazikhipha izisu?
Bayawathenga bayazikhipha izisu ngoba recently sathethile kunomntwana ole 15 years esigabeni sethu obewathengile wawanatha wawa-overdosa agcina sengasasebenzanga ngendlela ade bekhangelele ngayo bona. Uma mthengisela lo mathenga ufike esedidile lowo mntwana.
Kodwa amapholisa athi galabo ubufakazi bokuthi uMahadebe nguye othengisa isidakamizwa lesi.
Amapholisa okokuqala engingakutho ngawo bathethi ubeke wabanjwa I think sokulama-month adlile amathathu or amabili ubebanjwe lo mntwana wakhe endaweni okuthiwa ngu-Display bethengisa nezidakamizwa. Bathethi bebanjiwe kunjalo belo mntwana wakhe wabe sicela umntwana wakhe ukuba avume ukuthi lezi zidakamizwa ngezakhe uzamdingela imali yokuba amkhuphe. Umntwana lo uhambile sibili wakuma e-West Commonwealth wagwezwa kodwa kuthe kuhleli amaviki amathathu amabili sambona esephinyile. Okusho ukuthi lawa amapholisa akulanyathelo abalithathayo ukuthi basincedise. Nxa besithi akulabufakazi thina kodwa sikubona ubufakazi ngoba siyababona abantwana bayangena bayaphuma endlini athi bethele lezo zidakamizwa.
Lo nkosazana Natasha Mponje osakhulayo ophatheke ekutshengiseleni kwayizolo entumbane. Izakhamizi zisola omunye umama obikwayithengisela abasakhulayo izidakamizwa. Live talk namhlanje kuhlelo lwabatsha sixoxa ngezidakamizwa esezikhulela abasakhulayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akwaziwa ukuthi kuzakwenzakalani ngemizamo eyenziwa ngunkosikazi Theresa May wakwele Bhilithani ofisa ukuthi ilizwe leli liphume kumanyano we-European Union. UMay usanda kumisa ukuvota obekumele kwenziwe edale le-House of Commons ngokuthi ilizwe leli liphume kunhlanganiso le. ilizwe leChina selibophe omunye umuntu owayeyisiphathamandla sakwale Canada kulandela ukubotshwa kwesizalwane seChina kwinsukwana ezedluleyo. Okumele ahanjiswe kwele Melika kuyathoniswa amacala achiyeneyo. Amazwe la akhanya ethobelene ngokwenziwe ngele Canada. Izizalwane zeZimbabwe ezabaleka ekhaya zaphanda impilo kwele Botswana zithwele nzima kulelo lizwe. Impilo inzima kakhulu kulabo abangela maphepha aqondileyo obuhlala kulelo lizwe. Intatheli zendaba eStudio 7 uMartin Ngwenya ungena emgwaqweni edolobheni leHebron waxoxisana labanye abathi babhekane lobunzima ngesikhathi bezama ukudingela abantwana ukudla.
Umnumzana Ndumiso Sibanda uphila ngokudinga umsebenzi ngokuma emgwaqweni eHebron emelele abangamqhatsha. Usibanda wafika kule Botswana ngomnyaka ka-2003 kala maphepha akhondileyo okuhlala elizweni leli. Uphila ngokudlala amacathelana lamapholisa. Ensukwini ezisanda kwedlula ubotshwe ngamapholisa wabuyiselwa ekhaya, kodwa ngenxa yesimo esilukhona eZimbabwe kathatha ngasikhathi sokuthi abuyele emgwaqweni eHebron lapho adinga khona umsebenzi.
Sithwele nzima lapho eBotswana, thina siyadinga umsebenzi, ayibonakali. Amapholisa asihlupha ekhaya, labo baye bekhangelele ukuthi sibanike something but ukuthi sithole imali kunzima. Uyakwanisa ukuswela le mali yerenti, imali yokudla, utshona ungadlanga. Ngibona vele kusokufanana indawo zonke.
Usibanda uthi udinga umsebenzi efana lokucenta, ukuhlakula kanye leminye nje eyendlini engamnika imali ngokuphanyisa. Kodwa uthi kunzima uthi angaze awuthole umsebenzi wakhona ngoba akala maphepha aqondileyo okuhlala kule Botswana.
Ukuthi umuntu umenzele umsebenzi engakubhadali, especially engabakwazi ukuthi wena ola maphepha, yabe sekuthathela phansi ekutshela ukuthi hambe ye-report. Ungahambe epholisi yangkhona, okokuqala bafika bekumuza amaphepha isithethe ukuthi bona bekhangelele icala lakho, bona baye sebegijimela amaphepha sebekudipota.
Noma kunjalo usibanda labanye bakhe bathi ukubuyela ekhaya akukho engqondweni zabo. Uthi kungcono ukubhenisela ukudubeka kwele Botswana kulokubuyela eZimbabwe.
Ngapha kungcono ngoba uyakwanisa ukuthola something. Manje ekhaya akula msebenzi, akula mali, yikho sisalela lapha eBotswana. Sibona ukuthi ilife yeBotswana ingcono, even amapholisa esihlupha but siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukuthola ithubula ujikela bekhaya. But ungahamba ekhaya ningafika likhangelana labazala lizakudlana.
Baningi abantu abafana loSibanda. Omunye wabo uNkosazana Emily Chuma osebenza ezindlini ojabulula ngoba seliqonyile inani labeZimbabwe elichaphela kwele Botswana lizodinga imisebenzi.
Kunzima kwele Botswana, imisebenzi kayitholakali ngoba kulabantu bakithi abaningi labo abayidingayo.
Umnumzana Dawanda Mtumburanzo laye uyazama ngazo zonke indlela zokudinga noma yini engaletha imali. Uphila ngokuma emgwaqweni edinga imisebenzi. Kwesinye isikhathi uncedisa ukulayisha impahla emabhasini ahambela kule Zimbabwe, njalo uthi uyagela abantu engathola ithuba.
Hey, things are tough here in Botswana. We are coming from Zimbabwe there to find better.
Impilo enzima eBotswana. Sabuya sicabanga ukuthi singathola impilo engcono, kodwa akukho lula. Kwesinye isikhathi siyabanjwa ngamapholisa, sidinga imisebenzi bese sibuyiselwa ekhaya, ikakhulu ma ungela mali yokuhlawula.
Kukhanya bebaningi abantu abavela eZimbabwe abalokhu befika kwele Botswana bedinga umsebenzi, noma nje abanye babo abafika kudala elizweni leli besidla ingqoqwe zomlomo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Kwezemidlalo bakhangelelwe ukuba bekhuphule izinga lokukhankasa kwabo abazangena kukhetho lokudinga inkokheli entsha yenhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association, njengoba sokusele insuku ezimbalwa ukuba luqhutshwe lolo khetho. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kuletho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifala ukhangelela ukuba liqhutshwe mhla zilishumi lesithupha kuyona le nyanga kaMpalakazi, njalo kukhangelela ukuba liviki elandelayo kube lesiphithiphithi labo abafuna izikhundla bekhankasa ilizwe lonke. Ukhetho lolu luvele luyindaba esekhudwini ngenxa yemizamo eyenziwa yokuba abanye abafuna ukuncintisa bevalelwe phandle, kanye lokuthi kulabo abafuna izikhundla abathathu babo ngamalunga edale lephalamende okudale inkulumo phezu kokuba isisekelo sombuso eselizwe kanye lesenhlanganiso yezifa sithini ngalokho. Ukhankasela ukuba ngumsekeli kamongameli wezifa uGift Banda, ongomunye walabakade bevalelwa phandle, ukuthi ukuba khona kwakhe kwezombusazi yokungeke kumphazamise ekukhokheleni umdlalo wenguqu.
Wonke umuntu noma engupresident noma yini, ukhona abanye abahamba besiyadlala umdlalo wegolf, abanye besiyadlala umdlalo wetennis, abanye besenza ukuswima. Akuze kwathiwo ukuthi umuntu oyenza lokho selamandla selamabhaji amaningi, ngoba isport is a part-time job. Engisho ukuthi ngingumuntu webhola ngizokwanelisa ukuthi ngikwenze, ngoba abantu kuzofuze ba-implemente ama-resolutions ama-councillors i-secretariat esilayo ezoba ikwazi ukuthi isebenza ngama-resolution awe-councillor.
Ubanda ulilunga ledale lephalamende elimele ilokithi lenjube kubandla le-MDC, njalo uzancintisana lo-Omegas Banda, yena osesikhundleni lesi njalo omela ivungu edale lephalamende kubandla le-ZANU-PF. Bobabili laba balembali eyaziwayo yobukhokheli emdlalweni wenguqu. Ensukwini ezedluleyo kwaba le mibiko ebiphuma ebulenjini ebisithi uBanda ubefuna ukufumbathisa labo abavotayo kukhetho, okuyinto enathi imizamo nje yokumngcolisa. Iyintathelo ezindaba ezemidlalo yelodumo uLove Modube ukuthi khona kuzaphuma ezinye indaba, ngoba isikhathi sokhetho esivele silokudlephana okumangalisayo.
Hayi, kukhanya kuzaba nzima ngoba amakhandidethi akhona ngamadoda alohlonzi asehleli alembali zabe zishiyeneyo kumdlalo lo.
Loba nje uBanda eze wathola ilungelo lokuphatheka kukhetho sekusele isikhathi esifitshane sokukhankasa, ukuthi usenelisile ukuba axoxisane kabanzi lamakhansila okokuthi uselungile ukufika kosuku lokuvota nje kuphela.
Sesibafinyelele abantu, sesikhulume labo. Ma ungumuntu webhola, abantu webhola bayazana lokuthi sivuyaphi, singaphi, sifuna ukuya ngaphi. So angilangxaki kakhulu nendaba zesikhathi, ukuthi isikhathi sindutshwane, but okuqakathekileyo yukuthi ngiyakwazi ukuthi ngizozithengisa ebantwini.
Ukhetho lokudinga umongameli omutsha wenhlanganiso yezifa luza kuba phakathi kukaPhilip Chiyangwa ozibambe esidukwini kanye loFelton Kamambu. UKamambu ukhangelelwe ukwethekelela edolobheni lakoBulawayo esikwini ezilandelayo ezokhankasela ukuvotelwa. Amalunga edale lezifa bhodi azavela phakathi kukaMlungisi Moyo, uShuga Chagonda, uStanley Chapeta, uChamuno Rarotic Chiwanza, uBrighton Malambule kanye loPhilimon Machana. Omunye wayebhalise ukuba naye uyafuna ukungena kukhetho, uBarry Manandi ulahle phansi izikhali ekhonona ngokuqhutshwa kwalo esithi kalucaci. Ngimile iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji. Uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-ZANU-PF lithi kalisebenzisi imali kahulumende ekuqhubeni umhlangano walo mkhulu we-National People's Conference. Lokuxokozela ngesikhathi kuthoniswa icala likaMnumzana Tendai Biti, umsekeli womkhokheli webandla le-MDC.
Amalunga silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.